Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 16 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye Mass Public Opinion Institute ithi umongameli Emmerson Mnangagwa enganqotshwa ngumnumzana Nelson Chamisa mkhokheli we CCC nxa ukhetho lungenziwa kathesi.
Kulalabo abale CV i-track record ye-violence yokuba lodlakela yokungahloniphi amalungelo abantu.
Abamela isitungwiza edalela ePhalamende umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole ababotshelwe icala lokuphehla uDlame esililweni sikaMo Blessing Ali eNyatsime bancitshwa ukudla esitokisini.
Izisebenzi zikahulumende seziyizitha zikahulumende. Abahlali bemadolobheni nxa kukhangela ngokwenzakalayo kathesi bayizitha zikahulumende. Abantu bonke abaphila ngokuthenga ezolu bayizitha zikahulumende.
Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi umkhokheli wayo umnumzana Obert Masaraure engaba ebotshelwe ukuthi inhlanganiso le iqoqa ukutshengisela ngokungayi emsebenzini kumalanga amalutshwana alandelayo.
Sichoni nxa sithi umuntu ungaphongusuka engafundiswanga yenze konke afundele ukulima sebamba ikhuba kungela umuntu omtshengisayo ukuthi libanjwa kanje ungeza sokuyaba lebhaka.
Iqembu le-Highlanders lihlawuliswa imali ezinkulungwane eziyisithupha zamadola eMelika, $6,000, kulandela udlame olwaqhamuka lidlala le-FC Platinum. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso ye-Mass Public Opinion Institute ithi umongameli Emmerson Mnangagwa enganqotshwa ngumnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-CCC nxa ukhetho lungenziwa kathesi. Linhlanganiso ithi uphenyo olwethulwe izolo oluthiwa Afrobarometer luveza ukuba umnumzana Chamisa engakhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa ngesibanga esiyisilinganiso sokuthathu ekhulwini i-3%. Lolu phenyo luveza ukuba uChamisa engathola amavoti ayisilinganiso esingamachumi amathathu lantathu, 33% ekhulwini, uMnangagwa athole kuyisilinganiso esingamachumi amathathu, 30%. Ngomnyaka ka-2017, uphenyo lwe-Afrobarometer lwaveza impumela eyayikhomba ukuba kungenziwa ukhetho ngaleso sikhathi. UMnangagwa wayengathola amavoti ayisilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini, i-38%. Kodwa lesi silinganiso sesehlile sayafika ku-30%, kuthi uChamisa wayengathola amavoti angamachumi alichumi lasithupha, i-16% ngaleso sikhathi. Uphenyo lwe-Afrobarometer lolu luhlala luveza iqiniso kusukela ngomnyaka lwaqala ukusetshenziswa kukhetho lweZimbabwe. Amagqwetha amela amalunga edalela ePhalamende engawebandla le-CCC abomnumzana Job Sikhala loGodfrey Sithole athi ababili laba abavalelwe estokisini besetheswa icala lokuphehla uDlame bancitshwe ukudla izolo njalo balelwa ukubona abameli babo. Ababili laba bazamiswa emthethwandaba lamuhla besetheswa amacala okuthiwa badala eNyatsime esililweni selunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali. U-Ali wathunjwa kumaviki amathathu adluleyo watholakala efile isidumbu sakhe sijikelwe emgodini wamanzi ngomunye wakhe ayethandana laye owebandla leZANU-PF. Ababili laba babotshwe ngolwesibili ngemva kodlakela luqhamuke phakathi kwabasekeli bemandla le-CCC labeZANU-PF eNyatsime. Amapholisa athi kutshiswe indlu eyodwa kwadilizwa ezingamachumi amabili kudlame lolu. Abasekeli be-CCC bathi abeZANU-PF yibo abadale lolu dlakela, kodwa abebandla elibusayo abeZANU-PF bona bagcona abe-CCC. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Indaba libingaso zihluphe ngabe amapolice eZimbabwe azimele. Abantu bebezathemba ukuthi amapolice azalandela umthetho alandela ubufakazi. Babophe abantu kungakhathalekile ukuthi umuntu lo kuliphi iqembu. Kodwa ayisikho esihlangana lakho kuso sonke isikhathi. Izikhathi eziningi sihlangana lokuthi abantu abavikelwanga ngumthetho ikakhulu nxa bengabe opposition kumbe abe-civil society kumbe ama-church. Umthetho siwasetshenziswa ukuvikela kuphela abeqembu elithile. Kulokuthi uvikela abantu beZimbabwe bonke ngokungakhathalekile ukuthi kuliphi iqembu. Yikho khona lokho esikubonayo. Udlakela lo lesilubonayo. Sile history, sile kule kulalabo abale CV, i-track record ye-violence yokuba lodlakela yokungahloniphi amalungelo abantu. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi kube yibo abenze khona lokho okukhulunywa ngakho. Amapolisa aveza ukungabi ngendlela eqondileyo, avela engamapolisa asekela uhlangothi oluthile. Kaziphathe ngendlela eyenza ukuthi abalandeli be-CCC bazizwe bengamaZimbabweans bevikelekile. Kodwa amapolisa enza sengathi kulicala ukuba yi-opposition, kulicala lokuba seqenjini elingahambisani laleli elibusayo.
Abamasonto Ncube bathe i-Peace and Reconciliation Commission kanye le-Zimbabwe Human Rights Commission kumele bangenele babona ukuthi udlakela lolu luyamiswa ngoba lulakho ukudlondlobala kube kubi elizweni. Ubona bengangenela yini njalo ubona bengathatha manyathelo bani?
Akulula ukuthi amakhomishini yona lawo angenele. Kuyinto enhle ukuthi angenele kodwa akulula ukuthi angenele. Kangiboni engenela lanxa engangenela kula lutho azalwenza. Ngokuba behlulwa yilokhu vele abaqondene lakho. Sizakhumbula ukuthi NPRC yehlulwe yudaba lwegugurawundi, yehlulwa yikulungisa lokho kuyikho kuyiqonde ngqo. I-Human Rights Commission layo idini iyehluleka ukusebenza ngendlela ekhutheleyo kulo msebenzi. Kodwa ke kuqondile ukuthi amabandla ezokukholwa akhuthaze ukuthi basukume. Abenze lokho i-constitution ethi bakwenze. Constitution icacile ngokuthi NPRC kufanele yenzeni, ukuthi i-Human Rights Commission kumele yenzeni. Kodwa kasibaboni bekwenza lokho, kangiboni futhi bekwenza. Yebo kambe isifiso siqondile samabandla ezokukholwa, kodwa sizibakwenze khona lokho ngokuba abazinelanga ngendlela efaneleyo. Lapho bezimele ngendlela efaneleyo, lokho abaza kwenza kula muntu oza kulandela. Ngokuba kakuhlonitshwa mthetho, kakuhlonitshwa constitution yona le eyadala i-NPRC le Human Rights Commission.
Alo ke ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe obuxoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kolunye udaba olufanayo, umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz, umnumzana Obed Masaraure, obotshwe ngolwesibili esethweswa icala lokubulala umuntu, laye ubikwa ephethwe luklubhu esitokisini encitshwa ukudla. UMasaraure wetheswa icala lokubulala ilunga lenhlanganiso ye-Atuz, umnumzana Roy Isa, owawa evela kusakhiwo se-Jameson Hotel ngomnyaka ka-2016. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso ye-Atuz, umnumzana Themba Kuye Dube.
Okwakuqala akukaze kube kuhle vele lapho esibotshwa khona thina be-Atuz. U-Obedi namhla abanye bethu bathe bezama ukuyambona labemndeni wakhe, bathole kugcwele abesipholiseni, kugcwele abebutho, ikakhulu laba be-riot police. Ngalinikwa ngithuba lokuthi abonane labanye abantu ade bezomnikeza okokudla lokuzomkhulumisa. Abameli kunzima ukuthi bamncitshe lanxa bengamnikeza ithuba eliqondile. Okunye okukhulu okumele sikukhangele akulacala elithe elikhona ngaphandle kwakhonokho kokuthi ngo-2016 kulelunga lethu elabhubhayo okunakanelwa kumbe sokuyikho sekunikezwa kube licala u-Obed ukuba yibo kumbe nguye owambulalayo.
Tshela ukuthi uhlelo lwenu lolu elithi lina lifuna ukuthi abantwana besikolo kunye lababalisi bengayi esikolo luqoqa njani?
Uhlelo esiluqoqayo Chris, luqoqwa yi athuz nje yodwa uqoqwa ngaphansi kwenhlanganiso yababalisi okuthiwa yi-Federation of Zimbabwe Educators Union ele nhlanganiso zababalisi ezine iathuz iuz ettuz peuz inhlanganiso zonke lezi zilomlando wokuqoqa amalunga zilomlando wokunikeza amalunga zomlando wokukhankasa wokuqoqa ezinye izisebenzi zikahulumeni nxa sikhangela umnotho welizwe odinga ukuthi imuli elamalunga ayisithupha ibe le 133,000 bond yokuthi benelise ukudla inyanga eyona apha izisebenzi zikahulumeni zona zikhola imali engadluliyo i-40,000 encane kakhulu ngakhangela izisebenzi zikahulumeni Chris zikhola 18,000, 20,000, 30,000 ngama-senior employees khonokho nje kodwa kuyayenza umuntu kumnikeza intshukuntshu yokuthi angayi emsebenzini nxa ithuba elinjengaleli livuka intengo yesinkwa Chris iyakwenza ube lentshukuntshu yokulwela iholo lakho ubaba nxa ephuma ekhaya ukhangelelwe ngabantwana ukuthi nxa iphenduka nje ntambama bemgijimela bemhlangabeza laphana akhipha izwitch abanike owakathesi ubaba Chris uyabe ebuya lesikweleti esizasala sesibhadalwa ngabantwana ngemva kweminye iminyaka eminingi omunye umuntu esebuye esezotshela abantwana ukuthi ngo-2022 uyihlo wabuya wazoboleka imali yokuthi alithengele izinto ezimbili khonokuyana nje kodwa kuyanikeza umuntu intshukuntshu yokuphatheka kumzabalazo wokulwela iholo lakhe ukubotshwa kuka-obito sokwenziwe nguhulumende bemethesa amacala amanga bona besazi ukuthi bambophele ukuthi kusiyafika mhla ka-20 engekho yikho sokuncedisa ekugqugquzeleni abantu ukuthi babe yingxenye yalo mkhankaso ngicela ukuthi abantu nxa benanzelela izinto ezinjengalezi thina abanye sesikukhangele sesikubona ukuthi uhulumende usesilwa umuntu wonke seyisitha sikahulumende izisebenzi zikahulumende seziyizitha zikahulumende abahlali bemadolobheni nxa kukhangela ngokwenzakalayo kathesi bayizitha zikahulumende abantu bonke abaphila ngokuthenga ezolo bayizitha zikahulumende pho ngubani osadinga ukuthi avizwe nxa kulo mkhankasoni osokubalulekile ukuthi abantu bebekwazi ilanga abantu bengabakwazi ilanga njengoba selikhona ukuthi umkhankaso lo uqana mhla ka-20 Nhlangula usiya kuma mhla ka-24 Nhlangula ngo-2022 nasi yedilini nasi tika kuvizwa ozwayo
alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Athuz ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhani kunjalo nje abalwela amalungelo oluntu bakhathazekile ngobugebengu ukubulawa kwabantu ukuthunjwa kwabanye udlakela kanye lokubotshwa kwenkokheli zombusazwe ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo uAnastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo
abalwela amalungelo oluntu kanye lozulu jikelele uthi akumelanga kube lomumo onje lona ilizwe lilungiselela ukhetho olukhulu lomnyaka ozayo omunye wabalwela amalungelo oluntu umnumzana Benny Moyo usola udlakela olukhona ezweni emalangeni lawa
siyakhumbula thina ukuthi ngo-1980 kulezinye indawo amanye amabandla mvangelo ukukhampena izano yenze udlakela uLord Somze thama results akonazo ukukhawunta iminyaka yonke elandeleyo sesiyofika namhlanje asikazi sibe lokhetho lungaladlakela lesokucelayo yokuba amapholisa lezeki benze umsebenzi wabo awawuqhatshelweyo bengakhethi banje bengakhethi hlangothi oqala udlakela kabutsho kwenzela ukuthi thina njengezakhamuzi sihambe sikhululekile sikwazi ukuthi nxa sisiya exercise ilungelo lokuvota akulamuntu ozasitshaya ama-political parties kumbe amakhandisi alodlakela must be disqualified engavunyelwa ukhontesta
omunye njalo olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uvumelana lo moyo
lokhu kuyabonisa ukubana ukhetho esiyakilo kusazaba lobudlangudla ngobuningi abantu basazobulawa ngobuningi abantu kusazoba le-violence abaningi sisazobotshwa kuletha ukwesaba kuma-activist lama-politicians ukubana bengakhampeni bekhululekile
izizalwane zezimbabwe lazo ziveza ukukhathazeka ngodlakela olukhona ezweni isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma ngomunye oveza ukungaphathekanga kuhle ngomumolo
kodwa kwenzakala ezimbabwe khathesi akwethusa kuhlasimulo somzimba sihle sibona ukubana hhayi ngomnyaka ozayo uzabe kunzima sibili nxa kungazanga kwaba le nguquko
isakhamuzi seluveve umnumzana Maluba Mhlaba uthi okwenzakala ezweni yinhlala yenza ngezikhathi zokhetho
sabeka lokhu abantu bezano baqalile ngaso kulanda ama election so they can bayenza loba yini bazabulala abantu besenzela ukuthi abantu besabe but This time I think badlala ngesikhathi sabo ngoba abantu sebethuselwa kakhulu kanti ongazikufa kuyini ngoba vele abantu bezimbabwe bayahlupheka bayahlupheka abantu bezimbabwe ungayezibhedlela kathesi as we speak
loba kunodlakela ezweni abekhomishini ebona ngezokhetho eyezimbabwe electoral commission bathi baqhubekela phambili bebhalisela abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota kanye lokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo bazathi sebesazisa uzulu ngezigaba ezintsha zokhetho oluzayo obona ngezokhetho kobulawayo unkosikazi Sithembile Khuphe uchaza kabanzi ngohlelo lwabo lokubhalisela ukuvota
eZimbabwe Electoral Commission iyaqhubeka iregister abantu ukuvota njengoba sikwazi ukuthi voter registration yi-continuous exercise njengokukhulunywa kwayo emthethweni kungakho amahhofisi wonke awezek 63 districts le 10 provinces kuyaqhutshekwa kurejistra abantu ukuvota
kulezi nsuku alisekho ilanga elitshona kungela mibiko ephuma ezindabeni yobugebenga ukubulawa kwabantu ukubotshwa lokwethuselwa kwabo osekufakele ilizwe amehlo ngababona ngokulandelwa kweziqondiso zokulondoloza ukuthula emhlabeni jikelele ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-Chronic lilodaba lokuthi umkhokheli wamapholisa uSkomichi Patton Mbangwa uthi uZulu wakobulawayo kaphathise amapholisa ekulwisaneni lobugebengu osebubhahile kuleli dolobho ngokungabangcwebi indlebe ngoba besazi ukuthi labo abayizigebengu bahlala labo emphakathini iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi izibhedlela eziningi zelizwe azisemukeli abesifazane abezithweleyo ngoba kungela ndingeko zokubabelethisa okwamanje singidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp
salubonani Studio 7 ningani ayitina siyaphila yabonga bakithi iinuza lisipha zona izindaba ezimnandi bontonkamini ngomo sithandekile mhlanga Anastasia Ndlovu Anastasia Jeremiah lapho siyalibonga kakhulu udayalizo umsebenzi wamuhle kube hayi lesiphathela iindaba ezinhle Chris Gandle umlondolozi Ndlovu khonale Harare hayi taba sinandikhethe hlangothi ngithi ke ngiphawule ke lapha udaba bakithi laba bathi bona iso sikamthwazi asivula amehlo sikhethe inkokheli yaso ingaphi inkokheli zakhipha iZANU-PF bakithi kelalokuduhisa abantu ekelani ukumisa abantu umqondo isikhathi sesisondele esika 2023 ake liyekele abantu ngendaba kamthwakazi kelitshela ngotshamisa ozakhipha ngithi ozakhipha iZANU-PF lo mnangaka othiwe ngalapho nguye umuntu asivoteni sonke singumthwakazi le mthwakazi kayivota iqophile kawani khipha iZANU-PF sawini ukukhipha iZANU-PF sasibona ke njengomthwakazi ukuthi senze njani kuthatha sistepha forward after kuphumisana alikho iqembu elileli kangikhona lingavuka likhule lithi liyakhipha iZANU ngaphandle kukatshanisa siyakwazi lishona yini yini kodwa yeke lilala ukucriticize abantu ngokuthi ye umhlobo bakhe but asibhekene sizweleni usizi bakithi abanye abafeduka basegoli bakhuluma ngokuthi ye utshamisa yewathwathi umthwakazi wathwathi bayohlala lapha kuze kube nendibizwa umakwerekwere
ngiyelele izihlobo zami ekuseni namhlanje kungolwesibili ngiyabezwa abadala bekhuluma ngokubani abantu asiyeni siyelungu seZimbabwe siyovota siyafisa lokufisa ukuvota kodwa siyethulwa yinto yodwa besisemakhaya ngo-December kuzange kukhulunywe ngokubhalisa abantu kathesi njengalethi icala ngapha kusuka le Plumtree kusiya le ntshonalanga yakhona kuze kuye kuma emabhungeni angaze ngizwe langelanga elilodwa abantu bekhuluma ngokuthi bebebhalisa
babhaliselwa ukuvota angazi abantu babhaliselwa ukuvota khona lokho njalo angabe kuthiwa siyavunyiswa ukuthi lo masingapha bekwazi ukusibhalisa ekhaya ukuthi makuvota sikwazi ukucela angeke sicele ebantwini sithi siyobhalisa siphinde sicele futhi ngoba into zakhona zenziwa phakathi kwesikhathi azenziwa ngama holiday siyacela sibe ukuthi sinikwe lati thuba lokuthi sibhaliswe sihambise izithupa zethu abantwana besibhalise ngokuvota lati sivote akekho umuntu ongamelana nokuhlupheka konoku esimelane nakho khona ngapha nasekhaya kunjalo kungasi ngenxa yabantu abangaphandle izimbabwe ngabona abantu abaningi bekuzabuya abantu abasuka kwezinye indawo lezikhulu zona lezo ezizwe eziphethe izimbabwe kade bezasinda abakithi abaningi ngabe sebafa so siyacela kakhulu ukuthi angabe singavunyisa ukuthi abantwana lati besibhalise ngoba izithupa zethu zikhona emakhaya sibhaliswe lati sihambe siyovota siyafisa lokufisa sibukuvota akekho lo yedwa ongazimiselanga ukuvota makungake kuthiwa nje khona lana kuthiwa njengaselapha eSouth Africa kuthiwa sivunyelwe kumbe ukuthi siyevote embassy abanye bangalala khona abantu ngendlela abaningi ngakhona abafisa ngakhona ukuvota kodwa sivalelwa ngaphandle ngenxa yokuthi into zakhona zenziwa ngesikhathi sabo beyazi ukuthi abantu ababuyele emsebenzini sebebuyele kuyasihlukumeza lati kakhulu nxa sokuthiwa abantu sokungani asithandi ukuba sekhaya thina abanye sesibadala mina nalunyaka njengikuyo ma utshayisa inyanga yami ngiyafikisa amathuma ayisithupha ngilokhu ngisegangeni anginafusi lapho engiliba khona anginaso ifuyo khe ngithi ifuyo ziyafa ngoba kazinakekelwa njengokuba noma zinakekelwa mnini wazo siyacela kakhulu sike sibonelwe lathenye indlela ukuthi singaya kanjani ekuvoteni sibe abantwana besibhalise kumbe kulethwa amaphepha ngapha sibhaliswe phela kodwa omunye lomunye ayovota endaweni yakubo kungabe intokozo lokho igama lami nginoma Thamsanqa Moyo
salubonani balandeli bestudio 7 linjani okhuluma ngundlovini ngisekwele eBotswana sesiside isikhathi ngilandela istudio 7 ngilalela imibono yabantu abatshiyeneyo abanye bekhuluma lokhu lalokhu kodwa engikubonileyo ithumayela ivesi eyi-1 ngendlela ezehlukeneyo mayelana ngokwenzakala kwelakithi lezimbabwe babona inkinga yasekhaya ezimbabwe laphana izana inkinga yethu enkulu izana alubana sonke nini mazimbabwe esilapha phandle siyahambani sonke nini ekhaya siye kurejista ukuze sikwanise ukunqoba izana siyikhuphe embusweni siyikhuphe through embona ngane singayikhupha through iqembu leli elitsha elesisisi elabochamisa le lawo amanye amaqembu lawa ngiyabona kakhulukazi amaqembu ethu lawa angabe eluhlwini lwethu lwakomthokazi kodwa ingani siyasilela alubana abambana amaqembu akomthokazi akhulume into eyi-1 ukuthi hhayi bo madoda asivoteleni iqembu eliyi-1 elinjenge-CCC sikhipheni izayo azi singakhiphani zano kuzaba lula kakhulukazi ukuthi inhlupho esinazo lapha emathebeleleni sizisolve ngoba siyabe sezisolva ngabantu abatsha abangenileyo kuzaba ngcono ukuthi sibe le ngqubekela phambili ngiyabonga
salibonani lonke balandeli bestudio 7 okhulumayo emncube kunoma ngilapha egoli ngizathanda ukuthi ngifake umbono kancane kubantu bakithi abase-South Africa ukuthi asiphumeni sonke sihambe siyobhalisela ukuvota sivotele utshentsho sikwazi ukuthi sikhiphe umbuso obusayo uphethilizwe owamanje ngoba iZimbabwe isiphelile iphelile kodwa kudingeka thina ukuthi sisukume sihambe siyovota ukuze kulunge wonke amazwe nala esiphuma sisiyakiwa ngaphandle kwavotwa bavota kwawina kwatshintsha izinto kwalunga kwaba right nathi ma singabambisana nje sisukume sonke ngoba siyabona nje ukuthi i-South Africa ngokwayo iphelile and i-South Africa ngokwayo abasasifuni i-South Africa kufanele ukuthi sizame ukuthi sikhiphe uhulumende lokhona uhulumende kamnangagwa uliqedile ilizwe lasezimbabwe uvele waliqeda tu nya uvele waqedelela lapho kwakushiye khona umgabeni uvele wathintitha ungawukuthi kusiyaphe kumele iminyaka emihlanu iZimbabwe iyabingeka iZimbabwe endi asazi ukuthi siyophephelaphi ngoba imithetho yemazwe la ngaphandle nayo iyashintsha isishintshi sibanzima kakhulu abantu sizohlupheka kakhulu abantu abavotele utshintsho yeke ukuvotela umbuso kamnangagwa ngoba lokho esikubonayo lapha eZimbabwe kunzima kakhulu mnangagwa uzobe lokho eroba abantu ngokudla abanikeza ukudla abanikeza ukudla uma kuphela lokho kudla sewinile uyahamba nya phinde bambona bazombona futhi mhla kuvota abantu abavuke emaqandeni abavuke emaqandeni abantu
lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwezemidlalo, iqembu le Highlanders litholakale lilecala lokubangela udlame emdlalweni walo le FC Platinum wadlalelwa enkundleni yemandaba ngenyanga kaMabasa. Inhlanganiso yeZimbabwe Castle Premier Soccer League ihlawulise iqembu leHighlanders isigwebo semali engamadola emelika azinkulungwane eziyisithupha, $6,000, njalo iqembu leFC Platinum laphiwa imiklomelo emithathu. Kolunye njalo udaba lwezemidlalo, abaphatheke kungxoxo zokulungisa umdlalo wenguqu eziqhutshwe kwaBulawayo bathi kudingakala ubukhokheli obuqotho ukuze umdlalo ulunge. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe esikolo seMilton Junior, uNompembo Swathatha umhlalaphansi uThomas Khumalo uthe yena imbangela enkulu esiphazamise umdlalo wenguqu kweleZimbabwe yikuba ubukhokheli balomdlalo sekuthengwa ngemali.
Mina into yami ebiqakathele kakhulu yi-administration yeZifa. Ukuthi nxa abantu bengena kuthiwa ngabakhokheli beZifa, babe bengobani bevela ngani? Ngoba kalesi uyabona ukuthi into ebakhona ukuthi imali lisigijima phambili. Kulapha mina mbona siphambanisa khona. Kumele ukuthi imali siyishiye, sikhethe abantu abaziyo, abaqondileyo, njalo abantu abalothando. Abantu abangabuyi kuZifa ukuthi ngangena kuZifa nzagena lokho.
Wakwaba isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association kuhlangothi lwalukhangela abasakhulayo umkhululi Mthunzi. Laye uthe Paula phambi kwecommittee yeZimbabwe Football Restructuring Committee wathi uqakathekisa imali yikho sekudale inkinga emdlalweni wenguqukele Zimbabwe.
Ebholeni yakwazi ukuthi this is the sport esidlalwa ngabantu abaphuro, akufana nabo-cricket landa. Pho umdlalo konjalo nxa sokufaka amaqubaqube emali ebantwini abakumele bakhokhele akulungisiswe.
Wayekwaba isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Bahlangene Dube uthi yena kule ndingeko ukuba inkokheli zomdlalo wenguqu zibe ngabantu abalolwazi olujulileyo ngalo mdlalo.
Ama-administrator, ngiyasukela mina ngehle nisuke eSoweto ngivotelwe ngingene e-ofisini kumbe ngisebenze ekhampanini ethile yime ngu-human resources sengihamba sengisiyaphiwa isikhundla eklabhini. Ungasabi le training lokufundiswa ngemithetho lokuphathwa kwebhora ngoba i-administration yebhora yona yodwa ilolwazi azilwalo. So sichoni nxa sithi umuntu ungaphongusuka engafundiswanga yenze konke afundele ukulima sebambi khuba kungela umuntu omtshengisayo ukuthi libanjwa kanje ungenza sokuyaba lebhanga.
Iqula leZimbabwe Football Restructuring Committee libunjwe inhlanganiso yeSport and Recreation Commission njengengxenye yemizamo yokulungisisa umdlalo wenguqu elizweni. Ingxoxo eziqhutshwa yileli qula elizweni lonke jikelele zihlose ukuba zithole indlela yokuvuselela umdlalo wenguqu elizweni njalo ekupheleni kwazo kuzakhutshwa ugwalo lo luyabe luqukethe inhlelo zokuba kungenziwani ukuba umdlalo uphakame njalo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla lesi umnumzana Job Sikhala obotshwe kuthange uphi uncitshwe ukudla esestokisini. abaphatheke kwezombusazwe labanye abaphatheke kwezolungelo loluntu bathi bona bayethuswa ludlame oselwesenzakala elizweni phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.